ukusuku luzwa kwama political prisoners kuvele kunjalo ntombamini ngingakhuluma ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukuthenga abantu ukuthi kinese likhuluma izinto ezinalo lokucabangelana phakathi so yikho ukwenza kwepolitics muzwa ukuthiwa umuntu yi-political prisoner ama political prisoners abisa ama-circumstances alawo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini kwenzela ukuthi abantu besale bahlale besesaba njalo babe bekwenza njalo stegadi ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhethe i-judiciary baza kwenza i-judiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitics yabo injani on the ground so yiyo into esinxa sikhuluma i-judiciary capture njalo sikhuluma political prisoners ikwethuka ukukhuluma yakulo ngoba mhlawumbe abantu abayibo kufanele ukuthi ngabasejele babhahla ejele cababuthwanga ngoba yibo abaqala umsindo wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakalenye yasiko ukuthi labo ababuthwayo ngabantu abaretaliata ngoba ngokuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona-ke kumabonakude okunye esakubona kuma-WhatsApp asonto efihlakeliye
sikhuluma nje kule qula le-Commonwealth eliseZimbabwe elilande ukuzehlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ivuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-CCC uhulumende ungabayenzele lelo qula. Ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano?
Kuyahambelana yikho ngikhuluma ngokuthi laba bantu ngama-political prisoners ngoba into naleyo engitsho ukuthi political communication eyenzakalayo la so ukuthi politically lo okwenza ekwenza kuvumelana ngokhonokho yokuthi politically abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bemsulwa ezimehlweni abantu abangahlani lapha eZimbabwe yikho ngiqale ngoku-explaina nokuthi abantu laba baboshwe njani ukuthi vele bona ngama-political prisoners ama-decisions aza kwenziwa ngenxa yokuthi i-judicial scapegoat azaba ne-political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo kathesi kuyafakazeka ke lokho ngibuza khona ukuthi ukhulunywa le-Commonwealth kodwa asikuthi abantu abanabala macala ese
usikhala ubona la ephuma maduze yini
umuntu oyi-political prisoner kuyadependa ungahlala iminyaka ungahlala izinyanga ungahlala amaviki ungahlala ilanga elilodwa ungangangeni lesitokisini kumbe ejele kodwa uhlele ukhitshwe ekhotho so kuyadependa ukuthi-ke lo onguye okhontrola ngobambi izintambo ukuthi njengoba sikhuluma nge-judiciary ecapchat ufuna kube uphume kunjani kodwa kusalayo uvele uzaphuma ngoba yena